izinduna umuntu engavulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthonisa lelo cala. Kangiboni nje ukuthi mina izinduna sezaba lamandla okubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent commission ukuze kuvele ukuthi khona igugu-round yasuka njani, ngobani ababulala abantu, kutheni bafa njani, lokuthi siqhubeke siya phambili. Nxa izinduna zingabamba leli chaza zodwa, angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma nge-commission ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathe loludaba, kodwa ikhona i-National Peace and Reconciliation Commission.
I-commission le kumele sibe kwazi ukuthi imjibha kaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo nguye isikhulumeli Obed Gudu ube lilunga le-MTC wabhazuka waya kuZanu wayamukelwa nguMnangagwa e-State House dukuduku usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa nge-gugu round athi hayi gugu round kayiqakathekanga ayisoyengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo commission kayilawa amandla sebenza. Okwesibili, i-commission le i-reporter ku-minister ongozareporta kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa i-commission le izabamba igqawo legugu-round izaluphatha ngendlela eyeqiniso, indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi ithabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo, nguye abareporta kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. I-commission le uzananzela ukuthi sile sikhathi eside ikhona kodwa kula esesikubonile esengakubamba nge-gugu-round nanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. Bangina funa ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testify ku documentwe ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe njwa i-court ephezulu, i-Supreme Court kumbe i-High Court, ibe i-commission ekhangelwe i-Supreme Court yi-starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngababinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, izinduna, ama-church, wonke umuntu, lama-CSO, lama-NGO, wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Nxa enelisile upresident ukuthi ayenze i-Pollard yakhe noma singawuboniyo, akayenze iqule eliphoselebe njenge-Pollard elama-church, elama-NGO, elilabantu bonke nje, ama-victims abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yimithi sonke collectively esithi kasenzenini lokhu, hathi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba laye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.